Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kusukusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso ngoqobo.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleti bandla ku-MDC akula muntu osuka kithi siyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuthiwa nguZiyambi Ziyambi kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activate i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. So singathola uma kuyukuthi kwenzakale lokhu abantu bezano sebesiyagida enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma okumobilayiza lokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kusokusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwa i-political leadership kuyaphuma. So ngibona ngazathi okuthiwa nguZiyambi yiyo i-political belief yezano, then okuthiwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary. So bekufuza ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli be-constitutional court labe-supreme court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngodakuvuza ukuthi ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama langokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, othi ibandla lakhe lithi isinqumo esathathwa lidale le High Court sasifanele, njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla lezanu PF.
Singabala uchapter 8 kweconstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele usection 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi amakhothi azimele, kawatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo. Bona bazimele mpo, bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe i-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukufa sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kuhayikho. Abasafuni ukuthi konokho ekubonwe yihayikhodi sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yiWest. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini, kwahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona wethu sibona ngani kuzaba le ngabangqoza esithi constitutional crisis sizaswela amajaji sizaswela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajajes wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga ubaba omnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges sebayapoint ukuthi bezwe iappeal obviously laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla lezana PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezana PF. Isiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Obethe Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezana PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathebeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imikhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Izanu PF vele ilibandla elinjalo thina kuleti bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siya joina izanu PF asika kuboni lokho njalo azake sikubone thina sikubona kuphela ngabantu abasebe buya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithesi sekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathanda into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesamukele abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF. Izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama-distance abantu bebeza wonelana abantu begugula wundi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izani PF ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi.
Kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani? Abantu babhalisela yini ukuvota? Liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekanele ezinye ingxaki?
Amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu. Kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation. Esizithi thina yi-polling station based branches. Yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province. Abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngaya luyenzakala. Uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiredi njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba bathi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance. Izani PF bathi abantu sebedinile ngayo ngoba iZANU PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amanga lithi lizakwenza lokho thina njenge-MTC sithi bathi bazakwenza lokho bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho kabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamajumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus iningi labo ngabakobulawayo abalichumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ichiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedlule kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa imzilikazi Cowdrey Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leChinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho le-Victoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Ronnie Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhethwe Bebe Nkholomangi seGaborone Botswana. Hi, sibili kuyamangalisa ngendlela umnanga kwa ongelanembeza ngakhona. Lenhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubo Matabeleland bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sithese sisezikolo khona egwamba laphana besihamba kwelanga sethi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephonga ubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho kodwa banaso isifindo sokuthi uma kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngeke lisibuzele abantu bezihani layo umnango wakho ukuthi kathi usekelwa lucele eMathebeleland, ulucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokugcina ethi silaphe somhlolo primary, somhlolo khona padeclare khona iGugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993. Kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hayi, thina sicelani ubabalo akabe lo nembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla kasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni, uyacela usekelo emangcwabeni.
Salbonani, livuka njani Studio 7? Studio 7 lomthwakazi madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana PF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizwe into efana nale kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo nabalani labantu ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi kodwa abanye yamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabe yona leyo taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleleni injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona ungakhayela kade esivini umuntu angasuka eHarare esebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathanda ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesijona njengaye is part of gugura hundi ungakhayela ku ZBC inews ngesikhathi sika Smith kanye kudala inews zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisijona kathesi inxa yegugura hundi iyangenayo babisela phansi ulimi lesindebele inews eziqaliswa ngesijona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena ku Studio 7. Studio 7 yenza inews ngabili ntambama lekuseni. Lekuseni baqala ngenews esijona, ntambama baqale ngenews esijona. It's part of gugura hundi yona le. Kutshengisa inkethabo echayo ukuthi kulomhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi kona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle lokho kwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi asuke egangeni bakha umdulo othiwa kusokusile sokusile mandebele kaloku abanye lokho besacimeza kuhamba njani hayi ngiyabonga ngusibande ejombe ekhwekhwe thanks
Ivuka njani basakazi bakithi Studio 7 labalaleli abahle okhuluma uThemba from Cholocho ngithi ngiphendule leya ndoda ebilombuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izanu iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni iyakwazi khona kuzo hayi sikuthi kayikwazi iyakwazi that's why ngeke ivume vele ukuthi thine singaphandle sivote yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengokuba bugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zafa zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu kithi emhlukunweni wasebandebeleni ngisho wona umgwaqolo losuke eTsholoshu uya kusiphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi iwafo walunga ngisho wona lo oseTsholoshu from Bulawayo elongo makusisele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi wafo wavuka something bazoloko bekhuluma nje ubaba ugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abazi ngqo ukuthi into abayenza yini
Salibonani Studio 7. Hayi, hlale dabeni ngathi isikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi, kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabezizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake ithi uma siyibonise khona, hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubufana ukuthi ubhurwa kwa masipala lekinga, kuno yamhleka instead ukumbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi Republic Party umqondisi moyo ukuthi emfowethu kukhulwa kanjalo kupolitics. Kuhlale egangeni kuzawuqinisa, kuzakwenza ukuthi wele ndeminye eserious ungakungakwethu sibonke abantu ababa baholi bathwala nzima ukuze bephumelele so nawe ungakwethu singapheli imoya labethwakala abalandeli bomthwakazi bengapheli imoya khulwa kanjalo kupolitics sibuze ukuthi MDC izwe labalandeli abaningi ngakhoqala nje yadoza nzima that's why uthangilela ubabechave limazo lifaka manje nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki zama kodwa ukuthi ukontakte labathwakazi uzwe abakufuna eparty labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi uzawe inkembulo izakhula abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalowo phumile undoda umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ubesele dlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libe lingaqhubeki lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe. So uma ephumile ukuthi iqembu liyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazoza lomqondo nje bazola umqondo meva abanye bazola umqondo okhulileyo oright ozasiza iqembu. So nakutshela lolu daba lento engiyitshoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthole kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili. So ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi but chakulamba chakuwangula chakuda chakuda usakupanlana. So nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqubela phambili yakho yaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kwinyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula inkulungwane ezine 4165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamachumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas njengoba sithi ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingapi ngoba abona ababayi babaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines sekungathi abanengi bahlatyiwe abantu okwedlula abangahlatshwanga.
Baba Mthombeni siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elichumi lambili kusiya kwelichumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lweCOVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni abantwana bazahlatshwa njani abasoze baye kuyahlatshwa ngoba abantala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonabo ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hawks leyo akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela engaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa ingavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.